ngiyalamukela kuhlelo fuselela umo ya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Funa sikhuthazane namhlanje sikhangela umbhalo esizawubala kuImilando esibili ichapter nga 20 iverse nga 15 ngesiya njalo la ku 16. Sihlangana lapha lenkosi uJehoshaphat emisane lempi enkulu kakhulu eyayimesabisa imshayisa ngovalo. Wasehamba waya phambi kwaNkulunkulu lesizwe sikaJuda bezilukudla beme phambili kwaNkulunkulu ukuthi benzeni manje njengoba isitha sesibagqacele, isitha sifuna ukubenzela amanqa. Siyabala kuverse 15 uthi yena wathi, lalelani lina lonke abakoJuda labaseJerusalema, lawe nkosi Jehoshaphat. Inkosi ithi, lingesabi litshaye luvalo ngenxa yalimpi enkulu, ngoba ukulwa kakusikho okwenu, kungokukaNkulunkulu. Kusasa phumani liyekulwa labo, bazakhwela ngomqanso wasezizi, lizabafumana ekupheleni kwesihotsha ngasempumalanga kwenkangala yaseJeruweli. Singakulandelela sizabona ukuthi umprofita lapha waqhubekela phambili ebakhuthaza ukuthi bengesabi, bangatshayi luvalo. Kodwa siyananzelela njalo ukuthi isitha uNkulunkulu wangenela, isitha sabaleka, babe sigijimisa basinqoba. Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yokuthi kuyini okumele sikwenze nxa thina sizafumana kumbe sizibona sesiphambi kwezimpi ezinkulu kakhulu, kumbe isitha simelana lathi. Ngikhangela lapha inkosi uJehoshaphat wathatha udubo lakhe, wathatha impi wayisa ekuqaleni kuNkulunkulu. Kazangathi zazilwela, kazangathi ngizazenzela ngendlela yami, kodwa simbona ebiza ilizwe lonke esithi kakube lokuzila, kakube lokudinga ubuso bukaNkulunkulu. Yinto yokuqala yona le kumele la uyenze. Nxa umelane lodubo, umelane lesitha, kumbe umelane lomumo omisana la ungasakwazi ukuthi wenzeni, into yokuqala okumele uyenze ukuthi thatha leyo mpi uyihambise kuJehova. Ungawenzi impi ibe ngeyakho, sekunguNkulunkulu olwayo emelele wena. Singakhangela lapho inkosi uJehoshaphat ukuthi wabiza isizwe sonke, bathe indaba lese beyibeke uNkulunkulu wathi lingesali, bayithiya ezandleni zikaNkulunkulu. Kazange aqalise ukuthi ayedinga amanye amazwe ukuthi edukuyani ngapha lingcedise, ayedinga ezinye izinto, kodwa wathi njengoba uNkulunkulu eseyingenele, isiyimpi kaNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi nxathi nasiphakathi kwenkinga, uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi abe nguye oba phambili, kungabi yithi. Siyananzelela uMose ehamba labantwana baka-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wahamba phambili kwavuleka ulwandle. Ngakho lawo empilweni yakho kulolwandle luyabe soluphambi kwakho, kule mpi enkulu yabe isiphambi kwakho, kodwa ungayekela uJehova abe nguye oyilwayo, uzabona ukuthi kuyavuleka ulwandle, isitha siyanqotshwa. Izimpi eziningi thina siyabe sibona ngamehlo enyama ukuthi nansiyani isitha, kodwa izimpi eziningi zinqotshwa emoyeni, zinqotshwa ngokuguqa phansi. Uyakhuluma uPawulu uthi thina izikhali zethu asizo zenyama, ngezikamoya eziletha phansi izinto ezimelana lentando kaNkulunkulu. Abantu abaningi silwa ngenyama kulokuthi sime emoyeni, ngoba impi kayiso yethu, impi kaJehova.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyabopha yonke imoya yezimpi emelane labantu abakho, sibakhululela ukunqoba okusegameni legazini likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.